Abaningi zabantu abasha akade sebeyibo ebesikhangelele bona ukuthi baza kungena ezihlalweni after 2018. Bese simelele ukuthi kungabuya iCongress siza kulungisa lokho. Kodwa ke ngenxa yokuthi kulabanye bethu abafuna kuhlale into yethu indala ingakhulu, sasesilevulwa ukuthi thina singama-G4 generation team, abantu abafuna ukutshintsha i-liberation struggle. And yet thina abanye sithi i-liberation struggle yayingasuko ukuthi thina sizikhulile sodwa abalwela inkululeko. Kwakuyinto yokuthi iveki yokwakha ulutsha lweZimbabwe ukuthi lithathe over kubantu ababesempini, kuthathe abantwana abayibo abamele babusheliswe. Njalo babekufanele kube yibo abantwana abathi sesivuselela i-legacy yabadala bethu.
Nxa sikhangeleke amakhawuso lwa kade egqokwe ngabantu, khanya ngazani-ke kulobaba uJoshua Nkomo kuzobuya lobaba uMgabe, kodwa abantu abanye bathi hayi ngali bafakanga ngali zenzelwe kwenu, kambe ungabaphendula usithini khona?
Ngubani yena lo omunye? Ngoba thina sidecidile as a political party ukuthi sihloniphe labo bantu through this party, because noma bekukhona inhlonipho sesifuna ukuthi siqinise, ngoba lokho sekwenzakala khathesi. Into esifakiweyo it has sidelined yabantu bezayo totally.
Kodwa angalesabi nxa likwenza khonokho, njengoba-ke nxa sikhangela owayengumongameli ukhanya ngakazange asuswe esikhundleni ngemfanelo.
Akula muntu ongesabi ulutho oluza emnyameni, akula muntu ongalwesabi. Kodwa esikhathini esiningi kuvele kumele kube labanye abantu ababona ukuthi asihambe lakho, sibone ukuthi kuzafika njani, kuyafika ngaphi. Ngoba uNkulunkulu yena ngokwakhe nguye owenzayo izinto zona lezo. Nxa engikhethile mina ukuthi kumele ngiyekusela khonokho, angisoke ngikwale ngoba ngiyabengikhethi. Kodwa engikutshoyo mina, mina ngikhululekile kuleli lizwe leZimbabwe ukuthi ngikhethe engikufunayo.